Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuMfumfu 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulabantu abangamakhulu amabili lamathumi amathathu 230 asebabulawa umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Namuhla lusuku labantwana abangamankazana ule International Girl Child Day.
Lange liqakathekileyo ukuthi abantwana abangamankazana ngoba sifundiswa ngamalungelo ethu.
Banengi abantu abathi kumele kuvikelwe abantwana abangamankazana.
Ithimu yabo ithi My Voice, My Equal Future. Lokhu ke sithi ukuthi izwi lomntwana oyinkazana kumele lilalele ukuze aphumelele.
Sizalethulela umdlalo wenguqu weZimbabwe Warriors leMalawi ngesikhathi uBenjani Morwari esithi kumele kulungiswe okuhluphayo kwinhlanganiso yeZimbabwe Football Association. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sokulabantu abangamakhulu amabili lamathumi amathathu 230 asebabulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa okule ngumkhuhlane lo izolo eZimbabwe kwathi abalitshumi lasithupha 16 batholakala bele COVID-19. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa okule ngumkhuhlane lo izolo kwathi abalitshumi lasithupha 16 batholakala bele COVID-19. Okwamanje uhlangothi lolu luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisifica ninambili 8,010 asebahlolwa batholakala bele coronavirus kwele Zimbabwe. Abafika boze inkulungwane eziyisikhombisa 6,492 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sebesedlula izigidi ezingamathumi amathathu 37 million asebahlolwa batholakala bele COVID-19. Abantu abanengi eZimbabwe bathi kuqhathekile ukuthuthukisa abantwana abangamankazana ababhekane nezinhlupho ezinjengokwendiswa besakhula, ukusebenza gadalala emakhaya, ukudlengulwa lokunye okubenza bengakhuli ngemfanelo. Namhla nosuku lwabo oluqhathekileyo, ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ngomnyaka ka-1995 emhlanganweni oweWorld Conference on Women eBeijing kwele China, amazwe omhlaba wonke jikelele athatha isinqumo sokuthi kumele kuvikelwe njalo kuthuthukiswe abesifazane labantwana abangamankazana. Isinqumo seBeijing Declaration and Platform for Action salandelwa ngesinye njalo esethulwa inhlanganiso e-United Nations ngomnyaka ka-2011 esokuthi kumele kuthakazelelwe usuku lwabantwana abangamankazana olwa International Day of Girl Child ngomfumfu minyaka yonke. Banengi abantu abathakazelela usuku lolu eZimbabwe lakwamanye amazwe. Omunye wabafisa ukuthi kuvikelwe njalo kuthuthukiswa amantombazana uNkosazana Ruth Ndiweni ofunda koBulawayo.
I-International Day of the Girl Child lange liqakathekileyo ukuthi abantwana abangamankazana ngoba sifundiswa ngamalungelo ethu ukuthi thina singabobani. Lokuthi ukuze singahlukumezeki emphakathini ngoba isikhathi esiningi uyathola ukuthi abantwana abangamankazana bahlangana lodlame, bahlangana le gender based violence. Ngakho nge-International Day of the Girl Child siyafundisa ukuthi njengabantwana abangamankazana kumele sizimele. Isikhathi lapho esithanda khona ithuba lokuthi sikhangele amalungelo avikela abantwana abangamankazana ngoba isikhathi esiningi abantwana abangamankazana bayahlukumezeka emphakathini.
Lokhu kusekelwa unkosikazi Golden Chuma ohlala koBulawayo othi kudingeka ukuba abantwana abangamankazana bathole amathuba alingana lawa abafana.
Ithimu yabo ithi My Voice, My Equal Future. lokhu ke sichukuthi izwi lomntwana oyinkazana kumele lilalele ukuze aphumelele empilweni yakhe. Nxa sithi umntwana oyinkazana aphumelele, sichukuthi kumelwe kunakwe laye ukuthi athole amathuba alingeneyo lomntwana ongumfana.
Unkosikazi Patricia Chabalala olilunga lekomiti yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association uthi abantwana abangamankazana abawazi amalungelo abo.
Untombazana vele kawavikelekanga, abantwana baphakathi kobunzima, abawazi amalungelo abo. Ngangikhangele mina ngokwami abavikelekanga, baphakathi kobunzima, baphaphama esephuma esephakathi kobunzima. Lapho umntwana oyinkazana akasi kuphaphama azazibuze. So kabe kusitsho ukuthi vele lapha kufuna ukulungiswa, kumele abantwana bancediswe kakhulu ngoba iqiniso abavikelekanga.
Igqwetha elilelwa amalungelo abomama elisebenza kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Women Rights, unkosikazi Sethulo Ncube, uthi abantwana abangamankazana bavikelwe yisisekelo sombuso welizwe.
Le constitution yeZimbabwe la iyakhangela ukuthi abantwana bavikeleka njani, ibanike amalungelo aphathanele labantwana specifically. And okuhle ukuthi iconstitution idlilela phambili ithi khona umuntu ongayenda umuntu above 18. Njalo nxa sengikhangela futhi ngibe sengikhangela imithetho ephathanele lezamacansi ethiyeneyo iyavikela abantwana. Hayi futhi kathana sikhangele ukuthi yona vele umthetho weZimbabwe ithi khona i-High Court yiyo aphakadeni yabantwana ukuthi yele ngabazali yini abameli babantwana. Kodwana inkundla enkulu i-High Court yiyo at the end of the day elamandla wonke ebantwaneni bonke.
Unkosikazi Ncube ugcizelele esithi kulokunye okuvimba ukuthuthuka kwamankazana.
Engingakutsho ukuthi ye woke kusilela kwezinye izindawo ezithiyeneyo, njengoba lakathesi kuthiwe ukuthi kulezinye izindawo abantwana bokhe beyendiswa. But okumele sikunanzelele ukuthi sonke silomlando ukuthi nxa imithetho isikhona ukuthi imithetho isebenzele abantu, abantu balomlando ukuthi lapho okuwonakale khona, lapho kukhanyiwe ukuthi umthetho uqanyulwe, abantu labo bathathe inyathela baripote. But okunye kube yikhona okhane ukuthi imithetho ayikabi aligned to the constitution, ukuthi for as long as imithetho ingakabi aligned to the constitution, okunye kusuka kungabi lula to implement ngenxa yezinto zona.
Akula micimbi ebiqoqo zinhlangothi zikahulumende kobulawayo lamuhla eyokunanza usuku lwabantwana abangamankazana. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Usuku lwabantwana abangamankazana lunanzwa lonyaka ngesikhathi inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations isithi amankazana afika izigidi ezine 4 million abhekane lenhlupho eziningi ezibuqela ukwenda besesebancinyane. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Inhlanganiso le ithi okuphehla kakhulu inhlupho lezi kulezi nsuku ngumkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula isigidi emhlabeni wonke jikelele. Ithi abanye abantwana abamankazana sebebanjwa ngamandla ukuba bachade isikhathi singakafiki okwedlula lokhu obekusenzakala kungakaqhamuki umkhuhlane we-coronavirus. Intombazana ehlala eHarare u-Ivy Shelley Begede okunhlanganiso eye-Young Women Christian Association uthi kumele bavikelwe sonke isikhathi ngabazali lohulumende.
Inhloko yalelelanga ithi yona amazwi ami ikusasa elilingeneyo.
Umsekeli womkhokheli webandla le National Constitutional Assembly NCA unkosikazi Hingani Mkandla uyakusekela lokhu.
Sala bokuqa bala ma 20 years ngathi njoba sivezela phela ma 14 usiya ukusiya igeneration yebuya bezezela ngama 9 years ngoba kahle sebephuhla sibengena esikhathini bebancane. So nxa singancediseka nje ebantwana bangamankazana kube le ndlela esingabambisana naye, labazali bafundise ukuthi abalalele bona abantu abazali abazali abaphanda abantwana ezindlini. Umntana akavele amtshele ukuthi uzivanise isihlupha la sethintini, akasadinga ukuthi ekezwe umzali lo layo esede umzali ukuthi kathi kuze kube nje nokutheni. Sivumela abantu abakuzokuthoma ebhilini imedi loseqoshiwe ngoba isihlobo eseduzane asavuye ukuthi hambe ekhaya labantwana laba. Sebezenzela nje umathanda. Le fashion leya kuyayo bakithi isisibulalele abantwana, isibulalele isizwe.
Banengi abesilisa abasekela ukuvikelwa kwabantwana abamankazana. Omunye wabo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, okunhlanganiso ebona ngezomnotho lezombangazwe eye Coalition for Market and Liberal Solutions. Othi kulabanye abantu abakhuthaza ukwenda kwabantwana abangamankazana abangakafiki kusigaba sokuba lemuli.
Umkhuhlane wecoronavirus wengeze lolu hlupho. Kodwa kuvele kuyinkinga ngenxa yokholo lwamanga ubuyanga lemukhuba yesintu egogekileyo.
Umnumzana Victor Dube ohlala eBudiriro eHarare uyabusekela lokhu esithi kumele kulungiswe umthetho onqabela ukwendiswa kwabantwana abamankazana abasakhulayo.
Nxa umntwana esiya kwenda kungabi lokho ukuthi uhulumende laye ulemithetho yokumnika amandla ukuthi yena abazali bengavele bengabile amandla okumthi umntwana bemlayele mbeni bemkhuze ukuthi enze engeli kwenza izinyo izinto.
Inhlanganiso ye United Nations isanda kwethula umbiko wosuku lwe International Girl Child Day oveza ukuba isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% sabomama abatsha lamantombazana abaleminyaka engaphansi kwengamachumi amabili lane eZimbabwe balahlekelwa yimiphefumulo ngesikhathi bebeletha kumbe bezithwele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abanye abantu bathi ibandla likankosikazi Dokozani Kuphe lizakwenzela abakufunayo, kube labanye njalo abathi badlala ngesikhathi kulandela ukuxotshisa kwabo edala lepalamende labo abasekela ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele-MDC Alliance. Ukuze sihlaziye kudaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo okubandla le-MTCT lomnumzana Ndaniso Mpande olandela ezombangazwe eseGwanda. Umoyo usungula lingxoxo.
Sicelayo ebantwini ukuthi babe le-patience, basingeze isikhathi sokuthi silungise lezo zinto. Sizoziqondisa zonke lezi zinto njengoba siyiqondisile indaba yokuthi ngubani omele asebenzise i-harvest house, ngubani omele alide iparty ukuthi kuyiwe ku-extraordinary congress kukhethwe umongameli omusha. Konke lokhu siyakulungisa. Ma siqede ukwenza lokhu kukulungisa indlu yethu, ngoba indlu yethu yesibisibhidlikile. Siyayakha, siqala phansi ukuyakha. Siqede ukuyakha ke indlu yethu, sesikwazi ukuthi sesingaphumela ngaphandle. Siqala ukuletha ke abantu ukuthi nasi indlu siyakhiwe, wozani futhi ekhaya silwele ilizwe lethu.
Ngabe ukuthi babo umbandele ngazithoba sibe limelele ukuthi balungise khona konke libone ukuthi kuba lokulungiswa. Kumbe vele akusasebenzi.
Hayi, ithemba liphelile madodana. Akambe kunini. Hayi, lathi sesikhetha nje kuphela ukuthi kungona sikhangele ezinye indlela zokulungisa.
Ezinjengani?
Hayi, kuqumiliswe. Sesiquma. Sesiquma, sesibisela lapho kwakuvele kukhona khona ekuqaleni. Yikho lapho sesiya khona ke manje. Hayi, kanti lokho okweZimbabwe hayi kwehluli. Kwehluli iZimbabwe ayisalela abanikazi. Wangapha kabe ngwangapha, wangale kabe ngwangale.
Baba Moyo, abakhali njengembuzi yomnyanga ekhala isiye emakhankenda.
Asisapoti lo mbono wokumuma ilizwe. Thina sisapota umbono wokuunite ilizwe. I-devolution of power. Yes, iMathebeleni mayinikezwe as a province, mayinikezwe ilungelo layo ukuzigovena in a devolved fashion, ngoba i-government kumele i-decentralize. Right now, i-central power le eseHarare yiyo elimazayo, ngoba abantu abaseHarare they don't know ukuthi umuntu eseGwanda impilo yakhe injani, uyiphila kanjani.
Mbona ngani mina i-devolution yiyo ehlulayo manje ukuthi yenzakale. Okokuqumilizwa kukaze kwenziwe. Manje kathesi ke sokuqala sizoliqumu asibuyele emuva.
Yeah, i-devolution mfowethu i-first step sesayithatha nge-constitution esayibhalayo ngo-2013. I-devolution isiku-constitution khona manje. So into eyavunyelenwayo ya-ratifywa i-parliament and everything. Also kusele namanje ukuthi imithetho i-align manje lale eku-constitution yenu.
Lapha sizwe umnumzana Dan Moyo okubandla le-MTCT lomnumzana Ndaniso Mpande olandela ezombangazwe eseGwanda esabelweni seMathebeleni South. Singangena esigabeni esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udokotela kamongameli Donald Trump uthi uTrump osanda kuhlolwa watholakala ele-COVID-19 usengenelisa ukuhlangana labanye abantu noma nje engavezanga ukuba ulalo kumbe hathi igcukane le-COVID-19. UTrump izolo wenze umhlangano labanye abalandeli bebandla lama-Republicans e-White House, njalo ukhangelelwe ukuthi uzakwenza eminye imihlangano yokukhankasela ukhetho oluzayo. Inhlanganiso ye-World Food Program isithole isicoco se-Nobel Peace Prize. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Kulo
masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, lamhla sixoxa loNkosazana Sikhathele Nyathi. USikhathele Nyathi-ke yingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxa ngodaba lokuthi kambe amadoda kumele ahlonitshwe njani ngabomama. Siyakwamukela kuhlelo mamdluli. Akusitshela ukuthi omama kumele behloniphe njani amadoda. Kule mikhuba eminingi eminyanga khona njengokuguqa, ukuvyoca lento ezinjalo. Kumele kube khona yini kumbe sokadlula lokho.
Ngiyabonga baba Dube kungena kuhlelo. Ukuhlonipha umuntu ongubaba kuqala ngaphakathi endlini. Into enjengokuguqela asocala yinhlonipho. Kanjalo akuyanyisi kungakhathalekile ukuthi liyalingana.
Baba lokho bekwenza konke lokhu mamdluli. Kujoni nxa sesigangela ke isiko lesintu.
Bakhona omama abasaguqela. Ngiyambona umalumekazi wami angakazi athume noma ngikhona endlini mina kakazi ukungithuma ukuthi ngiye kupha umalume ukudla kwakhe. Uyazihambisela, uyaqala ahambela amanzi afika aguqe amgezisa izandla abeke laphana amanzi abuyela ekhitshini ayilanda ukudla abuye afika aguqe amqhubele ukudla kwakhe. Bakwenza sibili kodwa kwabasasebatsha anzake ngibananzeleli ukuthi bayakwenza. Nxa ngikhuluma ngomalume bemekazi ngikhuluma ngomuntu omdala. Uyakwenza sibili 24 hours. Angikaze ngimbone eqhubela umalume ukudla emile. Ngihlala ngimbona esiwa ngamadolo phansi ebagezisa izandla, esiwa ngamadolo phansi ebaqhubela ukudla. Lokho lami kwamfundisa ukuthi kutsho ukuthi umuntu ongubaba akaphiwa into umile.
Uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje. Besixoxa loNkosazana Sikhathele Nyathi, ingcwethi kwezamasiko esintu. Lilale
zulukandaba.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle, zimpapo muhle. Siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha, igama nguMike Woke. Namhla kuhlelo sixoxa ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child. Kuhlelo silomsakazi osethulela uhlelo lwe-Pink and Purple olukhangela indaba zokuthuthukiswa kwabesifazana elizweni, uThembi Fidar. Thembi, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho mayelana ngokuqakatheka kosuku lwe-International Day of the Girl Child.
I-International Day of the Girl Child lilanga eliqakathekileyo kakhulu, lilanga that is recognized emhlabeni wonke jikelele ukuthi sibone ukuqakatheka komntwana wenkazana. Sibekwazi njalo ukuthi umntwana wenkazana akusingumntwana nje ukuthiwa kumele ekhule esebenza emakhishini, eklini endlini, kane watsha njalo njalo. Mningi imisebenzi umntwana wenkazana angayenza eyezandla ngokuthanda kwakhe.
Inhlanganiso ye-United Nations iyasho ukuthi usuku lolu lujonge ukukhuthaza uzulu emhlabeni wonke jikelele ukuthi anikeze amantombazana amathuba okuzithuthukisa alinganayo labesilisa. Sikhangele umsebenzi owenzayo, ubona ngani bakhona na abesifazana abaningi abakumsebenzi wokuba ngumsakazi, njalo liyathola na amathuba okuzithuthukisa?
Elizweni bakhona abesifazana benza umsebenzi ofana lalowo ngiwenzayo ukuba ngumsakazi, kodwa akulula ngoba lami ngangena nzima. If I can say, most of the shows esiwabonayo zazenziwa ngabantu abangamadoda, njalo amanye amathuba asiwatholi ngoba kuyabe kulama conditions sometimes ukuze uthole lelo thuba compared to umuntu wesilisa.
Nxa sesikhangela uhlelo lwe-Pink and Purple, ubona ngani uhlelo lolu luyasiza na na ekuthuthukisweni kwabesifazane elizweni?
Luyasiza kakhulu ngoba abesifazane bathola iplatform leyo ukuthi benelise ukuxoxisana labanye abesifazane labanye abantu jikelele emhlabeni, ngoba baningi abantu ababona umabona kuthi television noma ababe bebukela online ku YouTube. So kuyabasiza ukuthi bethole exposure and sixoxisana labantu abafundileyo abafika emazingeni amakhulu. So khonoku lakho kuyabanika amathuba ukuthi bekwanisa ukushowcase ama-talents abo.
Gqiba ingxoxo yethu Thembi ngokuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kubontanga ikakhulukazi abesifazane.
Amazwi ama okugcina ukukhuthaza abontanga ikakhulu abesifazane ukuthi asithatheni indawo yethu singasabi. It's not easy kodwa isibindi silaso sonke. Kwesinye isikhathi kuthatha isinqumo ukuthi wena uzitshele ukuthi into engifuna ukuyenza angisoze ngiphumule until amaphupho ami fezeka. And amaphupho ayafezeka as long as usebenza nzima. Akulanto that is given to umuntu on a silver platter. Akulanto ebuya nje yayisebenzela. Nxa noma kuyikuthi ufuna ukuba ngusportswoman, uyavuka ekuseni uqala ukugijima. Nxa ufuna ukufunda ube ngudokotela, vuka ubale. Noma kungaze kuthathe isikhathi esinganani, kuzafezeka kuphela ngelinye ilanga.
Silukanti abasithanda ukubonga uThembi Fidar ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwabatsha, sohlangana ngolwesibili izolukandaba uhlelo lwabatsha olwe The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngalokho abahlangana lakho elizweni. Sengitshaya phansi sivole valulisayo ngenjabulo. Igama lami ngomayigoke thwakazi omuhle zimpapo muhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sinikelela ithuba uNtukameli Gomo esethulela ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngibingelela njalo abalaleli bethu. Ngiyathemba ukuthi libe levikelihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba oluvelelwa kwabase Hebrew ichapter ka 10. Ngizabala ngivela ku verse 23 ngisiya ku 25. Uthi kasibambelelenini ngokuqina kulo ithemba esilikholwayo, ngoba lo owathembisayo uthembekile. Njalo kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle. Kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa kasikhuthazane ikakhulu njengoba libona usuku lusondela. Siyakwazi ukuba siphuma phakathi kwesikhathi se-COVID esilokhu singapheli, lapho amabandla abengasakwanisi ukuthi ahlangane. Siyakwazi ukuthi abazalwane singathi kumbe kusukela kubo March sokwedlula 6 months abantu sihlangane ebulenjini, kubo WhatsApp, kubo makhalekhukhwini, kodwa ukuthi sibonane, sihlangane, sihlabelele sisonke sokuyisikhathi singakwenzi lokho ngenxa ye-COVID. Kodwa siyananzelela ukuba sokufika isikhathi sokuthi kuvulwe amabandla, abazalwane sebezaqalisa ukuhlangana. Manje nandi udube singabalalo. Siyakwazi ukuba ungahlala isikhathi eside usenza olunye lutho, kugcina kusiba injwayelo, njalo ugcina usukwenza kusiba umkhuba. Manje bembona livesi esikhuthaza lapha kumaHebheru uchapter ka 25 uthi yena kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abane bejayele ukukwenza. ukuthi abazalwane bahlangane babonane uqakathekile ngoba ke nxa uhlangana labantu ukukhudumezwa ukuhlangana labantu abazalwane kuqakathekile ke ukuthi abazalwane kumaviki alandelayo singabi nomkhuba ukuthi ungasayi echurch asibeni ingxenye leyo 50 kumbe ingxenye leyo 100 njalo ungachiyi imask nxa usiya echurch hamba uthwele imask yakho hamba uthwele isanitizer yakho njalo ke umthanda umzalwane kodwa umthandela ufake isandla eside ebe ngale kwesandla ukwenzela ukuthi singathelelani njalo limkhuhlana kodwa ke ukwebandlena sambeni senze zonke izinto zane sijayele ukuzenza sikhuthaze ilizwi kaNkulunkulu ngoba izwi lapha lithi lona kuqakathekile njengoba sibona usuku solusondela usuku luphi lokuza kukaKristu kutsho ukuthi ke nxa uhlangana labanye uyakhuthazeka njalo laphana amavesi lane ngoba lapha ekuqaliseni kuyafuna ukuthi uthole abanye abantu abakuqinisayo abakukhuthazayo sikhuthaza abafundisi ukuthi labo bathumayele ilizwi lokholo kube nokholo oluqubukayo phakathi kwakho ngoba intshizwi likaNkulunkulu lithi lona ukukholwa kuza ngokuzwa ilizwi likaNkulunkulu ngakho ikukhuthaza kwakho bazalwane ukuthi bantu asinyekelini ukuhlangana labanye ungathi wena mina ngisela ibandla lami selisekulenjini akulanto enjalo hamba uyedinga ibandla duzane lawe lapho ungakhonza khona uhlangane labanye abazalwane
akuyiphethe mfundisi
Asithandazeni baba egama likaJesu sithandazela abazalwana abasezindlini baqinise bebekwazi njalo bathola amabandla azabaqinisa ehambeni lwabo sikwazi ukuthi usuku soluseduze lapho uKristu azabuya khona egama likaJesu siyathandaza amen
uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungathini lokusasa Iqembu leZimbabwe Warriors libe nguthiki lobhanqa 0-0 emdlalweni wobungani leMalawi kulelo lizwe namhla. Iqembu leWarriors elilungisela imidlalo eqhathekileyo elandelayo liphose lehluleka ukuyadlala umdlalo lo ngenxa yokuswela imali. Umdlali olodumo uBenjani Morwari uthi kumele kulungiswe okuningi okuhluphayo kuZimbabwe Football Association okunjengokuvotelwa amakansela labanye abantu okanye abadinga ukuziphilisa hathi uvuselela umdlalo wenguqu.
Kusho ukuthi umuntu uhleli 6 months engazange athole $100. And then mina mfuna ukuyangena lapha. Ngifike ngikupromise ukuthi ayazi ngizakunikeza $200. Once ngena lapha ngizabe sengunikeza $500 every month. You understand?
Right.
So, instead ukuthi bachoose ngokuthi ubani ukuza sikhokhela kahle, bazachoose ngesizwe. You understand? That's corruption. Yena senza kanjalo yabezama ukusibuyisela iside yakhe but iside lebora eZimbabwe liyabe lisi so ngokubona kwami yiba abantu ababulala ibhora kohlabani so khathesi ma kungayenzeka ukuthi siplane kahle ukuthi yonke kumele plan so kumele thina ezama-former players sihlale phansi ngoba these positions ezama-councillors ziyavotelwa lazo kulesi khathi phazi ezivotelwayo so ma zivotelwa kwampango we must make sure ukuthi sikhethe amanye ama-players umlesseni nasendlula ukukhotsha manje angithi sikhethe amanye ama-players angafuni ukukhotsha afuna
ukuzokuadmin
angithi behambe in those positions bengaba baningi in that positions we try and stop i-corruption ngoba umuntu wegumbi uzacabanga kahle ukuthi hayazi asifakele ugeni ele mina nhlezini lami so ukuthi ngiphiwe $100 imbulala i-football la uzacabanga ngathuka ya understand so but xa umuntu ebhora vele uzabakwazi ukuthi asifakele ugeni then ibhora lethu lingakhona ukuthuthuka
ibhora leZimbabwe liyangabi nxa
likhali as long as if kulalaba abanye laba abalirana this way asinda siyabe lokho sikwele mo
lo ngubhejani Morwari obephoka lo Ezra Jesus Banda uhlelo zibaba today asiphoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obefacebook ukazele VOA Ndebele singakagqibi uhlelo lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo sokulabantu abangamakhulu amabili lamajumi amathathu 230 asebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngombimbitho lonyaka namhlanje usuku oluqakathekileyo lwabantwana abangamankazana ule-International Girl Child Day silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje Oliver Lelisayo ukuthi Dube